ngike nga boda boda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangana sibili labo ezan PF befaka ama posters abo ngabona be TCC labo befaka ama posters abo ngabona lalabo abakhokhela kumama uValerio I think nxa ngaphamansanga labo bele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo ukukhankasa thina njengezano PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uthiwe ngalo baba Muhadi lo chairman wethu umama umchinguri kubuye even lo secretary general ubaba uOben Mbofu bonke be former president they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala esenza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sakhe yedwa ngoba thina njengezani PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokabakuthi free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesibabonele amalunga aweTCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekulethayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo sisi wethu uSoneni elobhudu wethu uOstalos bonke bengamalunga aweTCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama-demonstrations khona phana so nxa even sokuthisana lama billboards kukhitshwa lani bengafuni ubana bekhombele kithi thina ngapha iZanu PF asikho khona ngale thina ngoba abantu abona bathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZanu PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
manenge ama-posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abeTCC labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzise chickenini ngiyabona kwakusekethegudu nxa ngaphamanzi esadabula ama-posters ethu senza loku naloku kwathathunywa ngumanager kunenge engawuqamba khonapha kobulawayo ama-posters ethu ahlala edatshuliwe njalo nje siyakubika khonokho emapholiseni kodwa kwesikhathi nxa singenabufakazi anto muntu kuba nzima kathesi ngikhuluma so iingatsha zethu ezesecurity kuZanu PF zibhizi zixwayisa abantu bonke ubana bakithi ofuna ukwenza umhlangano kumbe i-road show kumbe kuyini sicela libikele amapholisa masinyane kwenzelwe khona ukuthi ayi-application ukwenzela khona ku-approve ngoba amapholisa kabalani lokuthi iZanu PF kumbe i-TCC kumbe i-ZAP kumbe i-MRP ba-effecta umthetho njengomthetho lathi sinje sile more than 90 cases where sehluleka ukwenza imihlangano yethu ngenxa yokuthi sasingenzanga ama-procedures ngendlela efaneleyo.